nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvumo kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakala ukuthi bazabuya ngapha. Kodwa nje umthetho nje wona vele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belotshwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo emashingi okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo esemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyathiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavunyelwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kutho ukuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukungaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo kuwe ukuthi ukhulumeke lamabathi lemthethandaba kumbe lemagcwetha kuyenzeka ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhoto. Kodwa i-precedence ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uza ngqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokhu libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayenzi bayazi imithetho, bayenza imithetho njengoba ngithithi nje ukuthi nxa loba uwakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe ngoba akudingele enye indawo ukuye ngoba nguwe uyabudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba uzapho ukuthi hawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawulisa. Ayingxenye kodwa wakhathi zangonto kuzakwenzakala.